Endabenze tu lamhlanje lilo Mayigobe umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Nelson Chamisa usekwethekeleleni eNgilandi utshela umbuthano wekholijini le-Oxford ukuthi uyakwazi ukuthi senqobile kudala kukhetho ngakho-ke uselindile ukuqala umsebenzi kuphela. Ababalisi behlulekile ukuvumelana lo hulumende ngesilinganiso seholo okumelwe bengezelelwe ngaso sokulitshumi ekhulwini 10% besithi sincane kakhulu. Abantu bathi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC isebenzisa indima ezintathu kuphela, sona isisekelo sombuso sithi kulendimi ezilitshumi lasithupha ingani lingazisebenzisi. Likhanya lisanda inani lasebecabanga ukungena kwezombusazwe besiyancintisa ezikhundleni zobukhokheli bevela phandle kwelizwe asebeleminyaka leminyaka basuka elizweni, kuyini okungabe kubangela ukuthi bathathe leli nyathelo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo athi lo nyaka bazobamba ziqine besengeza inani lababona ngokuqhutshwa kukhetho ama-polling agents emizameni yokuvimba ukugcilwa ivote. Ku-Livestock lamhla uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo namhlanje kule nhlupho ezithile ezikhona zababalisi lokusilela kwemali. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabele njini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp nalaku-Facebook ku-VOA Ndebele.